njengoba dlale TCC elikhokhela ngazo forget Nelson Chamisa esikufunayo kwele Zimbabwe ukuthula ukhetho akufananga kube ukhetho lokulimazana lodlame lodlakela kufanele ukhetho lube umncintiswano wembono ehlukeneyo amapolicies laba bathi sizalungisa iZimbabwe engcono lalaba bathi balombono ojiyeneyo abantu bekhethe phakathi kwalaba ke ababuya kibo bezokhankasa ukubana bafuna ukubana bekhethwe ngabantu iZANU-PF ke nxa ithi ehlulekile umncintisano iyazakala ukubana iyabuyela kudlame lodlakela ngoba lingayikhangela imbali yayo iZANU-PF yikwenza kwabo uma ikakhulu sebefakwe ke ekhoneni so thina njengebandla sikhuthaza abantu bakithi uzulu wonke jikelele ukubana kufanele sibe lokuthula singene kukhetho abantu bencintisane imbono ofunwa ngabantu ebenguye ophiwa ithuba lokubana ekhokheni asikhathele ngabantu-ke abafuna-ke ukusibusa ngendlela-ke engekho-ke evela ebantwini i-confidence kumnotho welize ivela kubana ukhetho lenza ngendlela efrenfeni.